sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mtshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kungcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
abantu beZimbabwe imikholo yabo kayikhwe kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngatholakali.
Ivandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu olulandelayo phezu kokudula kwezinto lokutshabalala komnotho.
Andiyakwazi ukuthi athi sihlale nje khona ngemali i-forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona.
Abebandla lezanu-PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ivandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngeviki ezayo mhlaka 16 phezu kokudula kwezinto lokwehluleka kukahulumende okulungisisa umnotho. I-MDC ibikele amapholisa ngenjongo yayo izolo. Leli bandla lithi ukukhwela kwentengo mahlayana esitolo kuveza mgceke ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwele kabili ngeviki edluleyo njalo imbadalo yamagetsi layo ikhuphuke ngezinga eliphezulu. Sixoxele umabhalane ogatsha olubona ngezamagetsi ku-MDC unkosikazi Jasmine Tofa. Yena othi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa badinge amaqhinga okuqeda lolu hlupho.
Iprice yangkhona ngalikhangele akhwela almost on a daily basis bebhesa nge-US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa abantu abakhwezelwayo amafutha abantu beZimbabwe imikholo yabo kayikhwele kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngatholakali and particularly into enjengedizo idizili iyafunakala kumabhizinisi abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane zepetrol. So konke khonokwana kuza kuyacomplicate izinto ezenkonono. Ilizwe is almost grounding to a halt or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Ye, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacitshwa nsuku zonke. Umuntu amabhizinisi bayehluleka ukuplana. Amagetsi ezindlini ayacitshwa. Abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi akulankuni lapho sisedrobheni abantu bathembeni amagetsi kabawatholi amafactory ukuthi asebenze kuye phambili abantu bathole izimali konke khonokho kuyahlupha. So into iproblem yamagetsi sihlukumeze umZimbabweni wonke. Ungaze ube le mali ungala mali kuyahlupha. Uyabuzwa uminista uChasi ekhuluma esithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu machaza ezindlini lapha umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweleti eziningi ngabantu ngathi ngama-government departments kungabe laba abantu abalama-business abalama-plazi. Ngile list unfortunately ukuthi nje ungifike esikhathini ngidriver kathi ngizakunika i-list eyabantu aba-owa imali abamele bebhat abalezikweleti okungangukuthi Minister uchaze ngalanda bona labo abantu babhadale sethi bayekele abantu makhaza bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC yabona ukuthi ngawuthwa izinto zahamba kuhle. Njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathi esimbone ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kade kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngonobhala obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, uMnumzana Nkosilathi Jiyane, yena owake waba ngumeya weVictoria Falls, uthi uMnangagwa usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho lokulungisisa konke okuhluphayo elizweni.
Ye hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonokho kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athethe i-challenge khona ngemali i-forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona. Iminingi imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthengwe amafutha. Hayi inhlupho zikhona but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sethele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMatnorth, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini nokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles. Imizamo ekhona ukuthi bekhulume nabe-Eskom bebhadala izimali abazizibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganise imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu akusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinomali njengasuku zonke. Iy'hlupho zikhona elizweni kodwa iy'hlupho ziyacedwa phela iy'hlupho zizadala ukuthi ziphele. So zizaphela one day. Ithemba bakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha lamagesi.
Ya, akuzikhathazi kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokho zibuya. So asikuthile sibili here and there but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi i-follows isaselokungcono. La magesi ahambayo yebo kambe ayahamba kodwa-ke singancathi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono. So ama-tholi sibili izivakathi zana hhayi lokho.
UMnumzana Nkosilathi Jiyane, isiphathamandla seZANU-PF eMathebeleleni North, ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umlobi wemidlalo yokulingisa uSteven Chifunyiswe kasekho. UChifunyiswe ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa. Akwaziwa ukuthi udliwe yini. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abatsha abaningi eGogwe North sebephila ngokugebha igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lendlala esibhahile. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, Yebo sanibonani balaleli bonke baka Studio 7 okhulumayo umkhokheli Moyo. Hayi abantu bangithi ngapha ngaseluphani bahlulwe nje into encane kuze bangani bagijimela ukudla barojwa bavuma kodwa ke asivumeni ngokuya kwesikhathi futhi silungela nathi. Kuzoba right one day. Sizama ukuthi sibazise ukuthi kababhekeli izaphu umthwakazi. Bake bami ngezana. Bengarotwa ngerayisi ngamaphilisi lawa baphiwa inkomo abaziphiwa ngezana aphinde azithatha. Waye bengahlakaniphi kanti.
Yebo yebo basakaza abahle igama ngophone lo mfana wale ogodwayo kwamahlaba ayithwala uma kuvula kuvaliwe umajiyampono but ngokuhlala ngihlala e-South Africa e-Johannesburg indaba zomsebenzi mina basakazi okusensizini yami okubuhlungu okumqoka ikuthi ngibona nje ilizwe selisiphunyukile ezandleni sesiphunyukele iZimbabwe esandleni iZimbabwe sihamba sisiya anywhere nasazi ukuthi la eyakhona iyaphi ukuthi wela ukubasazi. Mina manje sicelo sami bekuyukuthi abantwana bonke beZimbabwe sibambane sihlukane nezo ukuthi sihlukene kwezombangazwe sibambane sibe munye siqale silwe lesitha esesingene eZimbabwe. Angitsho ukuthi isitha igovernment yeZimbabwe but isitha esesiyimpilo ekhona eZimbabwe ulwe laso ukuze abantu babuyele back kulife yabo abantu baphile kahle abantu baqhubeke lasho esibhedlela abantu bathole ukudla abantwana bafunde kahle ezikolweni sibe ngabantu lathi abahlonitshwa emazweni esikuwo lani ukuthi nje sithi sihlekwa ngabantu noma kukuphi esikhona siyahlekwa indaba yempilo esiyiphile eZimbabwe. So mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu bonke akasibeke nama-differences aside qale sisenye le problem esikhona elizweni ilizwe manje liyavuta.
Ngiyaphendula njalo badala ngizibuhlungu futhi ngendaba yokuthiwa fanele ukuthiwa sikhulekele umgabo angathi sikhulekele umgabo osezibhedlele eziphezulu ezilemithi lapho abantu bagcwele empilo kugcwele abantu akula muthi ebharelinyathwa egumu bonke bagcwele abantu abagulayo akula mithi abathole nzima abezibuhlungu abaswela ngitsho lokuncane okungabaphilisi kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi le siyabantu abangela mithi abangakwaziyo ukuthi bakhangele ngabo kula nto njalo sikhulekele imigabi sikhulekele abasezibhedlela la abaswele imithi abantu bayafa kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi owabalekayo lapho uhambe siyalatshwa lapho kule mithi khona sikhulekele imigabi sikhulekele abantu la abathwele nzima abanye bethu abangabayanga njengathi abanye babahlukuluzwayo njengathi yibe sibakhulekela ukuthi baphume labo unkulunkulu abasiza afake isandla sakhe esibhedlela lapho bathole ukuphila laba bantu loku ingekho le mithi usebenzi amandla kankulunkulu baphile baphume bayehlangana le muli zabo.
Sabona umsakazi unyoni lapha eSouth Africa la mlaleli weStudio 7. Into ezibuhlungu mina into eyenzakala ma kunama-issues agcina sesiba ngathi sesiba ngomhlobo kumbe indaba efana nendaba le kambarami le ukambarami wenza iphutha wenzi ubuchapha wenza into e-wrong kodwa ngendlela ebesithathwa ngayo ukuthi akhesi suba ngathi iZimbabwe sidivided into two groups ukuthi abantu bale baza ngapha benza lokhu nalokhu asibafuni ngapha kufuze behlale ku sekufana nento eyenzakala lapha esikhona eMzansi la ukuthi thina siyalwiswa ngoba siphume eZimbabwe so kade eZimbabwe yini osuke kwenye iregion wayenye iregion sefuse umthetho uvumele ukuthi ebe yikhansela kuthiwa kasevunywa ngoba ngoba ishona no that one ikuwrong no kuwrong elikwenza lo uzonye abantu abahlonipheka abantu abadala ukuthi abesindebeleni bekhulume sebekhuluma into ewrong enjeya isekelwa ngabanye abantu uthole to divide ilizwe ngekuze ngemhlobo umuntu kuze support ibandla alithanda irigardless uyithile likhokhela lishona likhokhela yindebele khokhela yitonga khokhela likhalanga we need the Zimbabwe one a united umuntu uma esenza ukuchapa nje okwenziwa umfana sothi ukuqonda ukuchapa lokwenza ukuchapa hayi ukuthi ngoba lishona. Ngiyabonga
ngakhulu mina umuntu uyayenzakalela upani ukuthi sifuka kandungabe labantu abalokhu besanamathile besavotela kuzana into libe buhlungu kakhulu kini abantu bakithi ake sifundeni ukuzisebenzela ikwanti imisebenzi phela konke lo bafuna into zokuphiwa njengenkukhu sinenza into zokuphiwa njengenkukhu abantu abarengqondo ezikwanileyo sinxa umuntu siyavotela izano elingqondo ezikwanileyo efuna imisebenzi abantu babithi kasikakelathi ke sihlakanipha sizisebenzeleni ngikhuphe esikhwameni sami akhona ukuphiwa ukuphiwa ngazophiwa inkalakata yebhulukhwe ilesathane uyalithatha isigqoke kuphela ukuphi ngenxusa ngoba uzikhethile ngokokuphiwa ake sifundeni lathi ukuthi umuntu ungene usebenze uye ngene eshophu la ukhethe ukuthi ngifuna leliyana ayikhona into zokuphiwa njengenkukhu lenja ebizwayo lokhu bizela isithwala everyday ngoba kayikwanisa ukuzenzela thina singabantu siyakwanisa ukuzenzela ake lenzeke into ezilengqondo abantu nxa livota na uthi wakuvota ikukhetha impilo yakho ayikhona ukuphomba ukuvota nje ukuthi unathi utshwala umbuphuka irayisi today kusuzithi into sezilungile 5 years suzokudlala namazo uyaba yingqoza xa kube yingqoza ake livuke bantu bakithi like livuke liphakame engqondweni abantu abeni bayalokhu bebuswa yikona abantu ababusa ngoba bayafunda abeni bahlezi kathesi amatisha kawayile ezikolo ngaze hayi isikolo kafundisi ngapha uyakhwandakhwanda ukuthola kuyimali kwangikhona kokubhada umntwana akafundi hhayi ake sivukeni bantu bakithi
ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu batshengisele esitaladeni kwele Cameroon izolo befuna ukwazi ukuthi izihlobo zabo ebezibotshiwe zigcinwe ejele leYaounde zisiwe ngaphi. Izibotshwa lezi zisuswe kuleli jele ngeviki edluleyo ngemva kokulwisana okubi. Ijele leli lakhelwe ukugcina izibotshwa ezingu-750 kuphela, kodwa ngesikhathi kuqhamuka udlakela lolube lilezibotshwa ezingu-6,000. Hele Uganda seliqalisile ukuhlaba izizalwane zalo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-Ebola wona oqhubeka wamemetheka njalo ubulala abantu kwele DRC. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usecothoze abamhlophe abazonda eminye imihlobo yabantu bagcine bebadubula njengalokho okwenzakale eTexas laseOhio ngempelaviki. UTrump uthi njalo uzulu weMelika kumele ebambane ekusoleni abantu laba. Amazwi akhe alandela ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili eTexas ngomhlophe ozonda abantu bohlobo lwesilatino ngomgqibelo. Ngelanga elilandelayo kulomhlophe laye odubule wabulala abantu eOhio kusehlakalo esizacwayisiswa ngamapolisa. Abafele kuzehlakalo zombili bedlula amashumi amathathu. Iningi liswela umongameli Trump lisithi nguye okwezela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabantu abamhlophe. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama laye wethule umbiko izolo esola abamhlophe laba njalo ekhuthaza ukubambana. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongowebandla njalo leMDCT.
Okokuqala imithandazo yethu iya kundeni eshonelweyo siyazi ukuthi ubuhlungu kulahlekelwa yi-family member, so hayi sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakalayo and sifisa ukuthi sizobona umthetho usenza umsebenzi wawo ukuthi esikeleke esiyi-1 esibotshiweyo ukuthi sizothoniswa sihlale ejele ngoba ngibona ukuthi ngumuntu ofit ukuthi ahlale phakathi kwabantu ele ngqondo ezinjalo. Sizokuthiwa lo omunye lo owe ohayo yena udutshuliwe. So indaba ibuyela back to indaba ezibhamu emibhobho ukuthi i-America ama-rights la athanikezwa abantu ukuthi babe le mibhobho, and then inkinga ekhona kakhulu yona leyo ukuthi ama-background check ekulokudonselana phakathi kwama-Republican lama-Democrats ku-Congress ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi indaba zokudutshulwa lezi zingabi lokho esisenzeka the way ezenzeka ngakhona la elizweni leli.
Ungathini ngendlela umongameli Trump aphethe ngayo lolu daba?
UTrump angiboni ukuthi ujenwini ngale nto yakhe le. Sekuphomba ukukhuluma nje ukuthi angathini ngoba le nto siyenzakele. Ngoba uTrump nguye mostly o-insider inzondo phakathi kwabantu, nguye o-divider abantu e-America ngenkulumo zakhe. Ungabona lesho ukuthi ngenzakale e-Texas, e-El Paso, it is clear ukuthi umuntu lo ube targete abantu ama-Latino ngoba yibo mostly ababuleweyo lapho. And ungalandelisisa kahle ngumuntu oshiye ebhale i-manifesto ukuthi ukwenzeleni khona lokho. And most of it ufit right into this look esikhulunywa ngu-Trump ezokuthi ama-immigrants yigebenga ngama-rapist lanani. Iy'nkulumo zika-Trump yizo ezenza abelungu laba abanye bazitshele ukuthi kusho ukuthi sekulempi la between bona njengabelungu leminye inhlobo yabantu. And I think ku-wrong for president ukuthi abe khuluma ngendlela esidivide abantu than ukuthi akhulume ngendlela esihlanganisa abantu.
Owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama la esimbonile esethula amazwi entuduzo njalo esola ukufuthelana lokungezwani okudlondlobaliswa ngabantu abamhlophe abazonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Ungathini ngamazwi akhe?
I think Obama uqinisile ngoba kusobala ukuthi kulabantu abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama leminye imihlobo, and abazitshela ukuthi le eminye imihlobo engasifani labo i-inferior ingaphansi kwabo, and therefore ababona ukuthi i-population yalaba abantu abangasiwa abamhlophe inga-increase izogcina isidlula eyabo, and therefore I think inzondo siyazi ukuthi ivele ikhona from kudala noma nje abaningi bazama ukuthi bayicindezele leyo nzondo. Kodwa uma ulomuntu ofana lo-Trump okhuluma the way akhuluma ngakhona ngeminye imihlobo, kutho ukuthi inzondo leyana uyayikhwezela yena ngokwakhe.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Molweni mavuyani, litsuhile jang livukile kumagumbi omane eZimbabwe ngitsho lawo mhlaba wonke jikelele. Siyalubonga uxhaso lwenu umsakazo ngowenu, kanti lababukeleyo ku Facebook lani siyalithanda siyalibonga njalo. Kulo Clemence Mzola Dube uyaloba lapha ku Facebook uthwena nkomo livuka njani, sivukile Dube. Kuzoba lokhethiwe Ncube uthi wena amafuko umsakazi. Cassius Mpofu wena uthi inkokheli zaleli bandla kumele ziphatheke kulokhu kutshengisela, hatshi ukuthi ziyecatsha zitshiye abantu bevodwa. They must lead from the front. Umpofu lapha ukhuluma ngabe MDC abathi bazatshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Kathiwe Ncube Mancube uthini wena, uthi kunzima la izithembiso zabo ziningi kakhulu kule zenzo. Then kulo JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni. Hayi sivukile Dube, singabuza wena Sakhwini la uyabuza uthi livuke njani. Noma Dlomo utilinjani, kuzoba lo Mlevu Ndlovu uthi kunjani msakazi ngumlevu. Siyabonga Ndlovu enkulu Mgcini Inyoni uthi wena kubuhlungu okwelupane ngiswelela mazwi. Inyoni ukhala ngokunqoba kwezanu PF elupane, yiyo idemokrasi Inyoni. Bayakhetha uyakhetha omfunayo, yiyo ipurpose yokhetho. UJD Junior Dube uyaphina njalo uthi yona iyadabukisa leyo Nyoni, uvumelana lo Nyoni. Gift Emma Molobisengi ubukele lawo, siyabonga. Charles Chills Cosmaphosa uthi yona livuka njani inkomo. Hayi siyalubonga uxhaso lwenu. Pasi lihlabela ke kamnandi lapho lisithi lona isala kutshelwa sibona ngomopho. Lisigqibela ke izindaba zekuseni zanamuhla, kodwa singayehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi lizatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu ngeviki ezayo likhonona ngokutshabalala komnotho. Abebandla lezanu PF bona bathi umongameli Mnangagwa wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Hayi ke kwanele okwamanje, kodwa likhumbule sikhona izakusihlwa ngowa 47 na. likhumbule ekusasa zikhona njalo ezekuseni ngo-6. Asidibaneni ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo. Itshone kuhle.